In terms of i-nomination quote yona ngokwayo uhamba kwayo hayi ihambe kuhle akuzange ngibone eni ama problems sikhangele ebantwini bezekhi ngendlela akade besenza ngayo bona hayi ayibanga le problem kodwa ama problems engiwabonileyo asemabandleni ngokwawo lawa ayiwa angena ekhethweni kukhanya kulokubili kuphikisana okukhulu kakhulu cishe kuwo wonke amabandla kundaba yama-candidates especially la amabandla amakhulu lethe amabili lawa i-ZANU-P F le-MTC i-Alliance kube lokuphikisana okukhulu ukuthi ongenayo mbani ongangeniyo mbani ikakhulu kwabe-alliance ukudlula ngapha ku-ZANU-P F ngoba ku-ZANU P F ngxenye bahle bachaya izitatement zabo njengokuhlala kusenziwa ukuthi akuphikiswa kangako but ngapha ngaku-alliance hhayi kube lokuphikisana okukhulu kakhulu ugcine kubona ukuthi amnumber yama-independent candidates angenile iphezulu kakhulu
ye mnumzana moyo wenothini nge-nomination le isizwa kuthiwa ibandla lenu like laba lenkinga lapha lalaphaya
siyabonga baba ngikhuluma nje ngisegwanda lapha Major Fish Court thina asikayiboni i-nomination ngoba esikubonayo yikuthi yikho simi phandle sikusele ekuseni asikaseyivwa ngaphandle kokuthi sifake amaphephethu abangangasiyeli ukuthi aya aqondile loba kaqondanga so ngokunjalo ngizathi mina uhluphe esike saba lalo litholakale ewanke lasefolosi lapha kade besala ukurejista ama-council candidates ethu besithi alezikwelete zemithelo yamathanda kanti la izolo besike saba lohlupho olunjalo elubhani lasenkaya
mnumzana Fuzwayo ubona ungani kungenziwani kuphela kusasa ukuthi amabandla ekhanye engadonselani ikakhulu ngesikhathi sema-primaries
ngizaqala ngikhulume kakhulu ngenkunanzelele ku-MTC Alliance kulohlizi ukuthi okwangathi kwavunyelwana ekuqaleni kuthe sekuzephutha ngapha kakusaphuthanga sokuyikho okwakuvunyelwe ukuthi indaba yama-candidates izaphathwa kanjani i-MTC eyiyo a-bigger partner ku-coalition ivuke isingethatha ama-seat amaningi lama-ward amaningi okwakungavunyelwa kangazeli sokuphokufakwa basayinayo besayina besuka ebandleni elilodwa kuma-partners e-alliance so kuqhube abaningi kuma-partners e-alliance so okukhulu ukuthi in future nxa abantu becabanga into enjenge-alliance into zonke lezi zama-candidate kazilungiswe ziphele kuseselesikhathi kungabi yimfihlo ngendlela kade kusenziwa ngayo i-alliance ilanda ama-elections lawo kuhle kuphele ngabo-February nxa kuvotwa ngo-June abantu bese bazi ukuthi lapha kulobani lapha kulobani kubhalwe phansi kwasayinelwana kwabasegcekeni wonke umuntu wakubona hhayi ingani ngumacathelano kuzokuyehlupha ekucineni into isile 3 years kukhulunywa ngayo
mnumzana moyo lina ebandleni kuyini kahle kahle elibona ngani lingakulungisa
no thina njengebandla asikahlupho olunjengalolu esibizwa lubalwa kula mabandla azithi makhulu kanti amaningi awusiwezwa esithalwela idemokhrasi sesibona lokuthi idemokhrasi yangikhona kabalayo ngoba okuningi basebenza ukuqilana thina ngaphandle kokuthi i-process ye-ZAC sicabanga ukuthi ayikho that fair and efficient sicabanga ukuthi kuphela iluhlupho esibhekana lalo kuphela ngoba kundawo lezi akade ngizibala ukuthi abantu bethu besebebiselwe ngoba besesiyingeke yona i-head office yangikhona ezekhi lisesiba yiyenika i-directive kokuthi hhayi abantu labo libaseve lingatsho lokho akade likutho so engingakutho ukuthi thina ebandleni asilalo lolo hlupho ngoba sinanzelela ukuthi ibandla lethu vele asola abantu abadinga imisebenzi ephalamende ngelabantu abadinga ukukhulula abantu bakithi kukugxila bakibo sibamela ngeqiniso ngezinhlupheko zabo kodwa kula maphathi njengoba usisho ukuthi i-alliance kwahamba so i-alliance yaba seyiqiniso isikhathi esiningi yokucilana yikho ubona namhlanje nge-nominations court sebetshengisa ama-true colors abo